So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuZibandlela 2021 Mokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye abantu abasekela ukuvalwa ngci kwelizwe leZimbabwe nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Vele bese sikhuluma ukuthi kuvale idolobho lelizwe lesukuphuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane uzimemetheka kakhulu.
Uhulumende wakwele South Africa usebopha abantu abaningi abavela kweleZimbabwe abazama ukuchapha umngcele ongekho emthethweni.
Kutshengisa ubunzima bokuthi izalwane zaseZimbabwe zithole incwadi zokuhambisa ama-passport.
Kulamalunga edalela isenethi kwele Melika azama ukuguqula impumelo yokhetho lukamongameli okwanqoba uJoseph Biden. Kwezamasiko sixoxa ngamalobolo.
Inkomo lezana zihlangane leza komgoli zingene eswayeni.
Zalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa lamasotsha sebeqalile ukuvimba endaweni ezijeneyo elizweni leZimbabwe kulandela ukuvala ngci ilizwe okwenziwe nguhulumende othi usumemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umsekeli kamongameli enguye njalo ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle uretired general Constantino Chiwenga izolo wethule isiqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi sokuzavalwa amabhizimusi amaningi agoqela abantu abasebenzela emigwaqweni.
The existing COVID-19 preventive health measures will be strictly enforced. That is
zizolandelwa ngokufaneleyo lezi ziqondiso ze-COVID-19 ezibaliswa ukugqokwa kuhle kwama-mask, ukungathintani mahlayana i-social distancing, ukusetshenziswa kwama-sanitizer kanye lokuhlolwa ukuba umzimba okukhudumala okunganani. Abehluleka ukulandela lokhu bazojeziswa.
And offenders will be prosecuted.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi kusanda kutholakala abantu abaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Amahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula sokutholakale abedlula amakhulu amane 407 elegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi lesi kubhubhe abayisitshiyagalombili 8. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,491 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-coronavirus. Bubhe abafika phose amakhulu amane 377 kwathi abedlula inkulungwane ezilitshumi lane 11,363 baphepha kulumkhuhlane. Odokotela bathi uhulumende wenze kahle ukwethula iziqondiso ezizavimba abantu ukuthi bahambahambe bathelelane umkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Gary Shaba utshayela uhulumende ihlombe ngakwenzileyo.
Singakhangela kwamanye amazwe osokusenzakala ukuthi umkhuhlane lo usuqalisile ukungezelela inani labantu abafumanwa belawo asebekubizeka ukuthi second wave. Lalapha singakhangela inani labantu asebetholakala belalo umkhuhlane sebesiyabengezelela. Osokwenzakele ukubana amanye amazwe asebiselile izimiso ze lockdown. Inkuthazo engilayo ukuthi kasingamelelini ukuthi uhulumende aze athi lockdown ukuthi sizivikele.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende bekumele atshela abantu kulesikhathi ngeziqondiso lezi ukwenzela ukuthi badinge ukudla lokunye abakufunayo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Jenesani Ntungagwa ohlala eHarare.
Bekuvele kukhulunywa ngendaba ye-COVID. Okwesibili akusakhanyi kumbeni inyathelo leli likhona ukumisa ukuhamba kwabantu ukuthi bengahlangani kumbe abelokuxokozela okwezepolitiki. Okwesithathu ilizwe belivele lingelamali, abantu bavele belambile. Uhamba kwabo kumbeni ungahambi kuzavele kuzahlupha.
Okwamanje amasotsha lamapholisa sebengene emphakathini bezama ukuvimba ngendlela zonke ukuthi abantu bengaphumi ezindlini kuze kutshaye isikhathi esifakwe nguhulumende. Kulabanye abesaba ukuthi amasotsha azaqala ukutshaya abantu mahlayana. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba bazinakekele ngendlela yesibanga esiphezulu bahlale emakhaya phakathi kwensuku ezingamachumi amathathu. Bakhuthazwa ukuthi baphume endlini nxa kulento enkulu ebasindayo kumbe besiyadinga ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Udaba olufanayo kulabantu obulawayo abathakazelela ukuvalwa ngqi kwelizwe leZimbabwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Kodwa abanye bathi abanikwanga isikhathi sokulungiselela ukuhlala ezindlini inyanga yonke. Ubathawile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association, ngomunye wabancoma okwenziwe nguhulumende loba ekhonona ngesikhathi esiphiwe abantu ukuthi bazilungiselele bengakavalelwa ezindlini.
Umnakano wethu bevele besesikhuluma ngokuthi ukuthi kuvale idolobho lelizwe lesukuphuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane ozimemetheka kakhulu. Kungakunjalo besidinga ukuthi khona nohulumende athatha amanyathelo abantu ba pepe. Kodwa ke okungani kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumende sevale ngqi imkambo labantu abathengisa khona. Ngomnakano wesiqondo uhulumende kungcono ukuthi avumele abantu abathengisa endaweni ezifaneleyo ezisemthethweni abalama license bayithengisa bese bekhangelwa ukuthi babalandela izinqumo ukuthi hayi akuze kube kuhle ukuthi kuvalwe ngqi sikwazi ukuthi abantu bavela kukhefu kathesi abala ngisho lesenti nje.
Lokhu kusekelwa unkosazana Pretty Mpofu, omunye wabathenga bethengisa impahla kobulawayo.
Uhulumente uzayenza ukuthi abantu babulawe izindlala instead of ukuthi sibulawe icorona sizabulawa izindlala ezindlini. Sidlile izimali zethu ezinye khona kokuncana de silakho sakudla ngefestive sikhangele ukuthi sizasebenza January sibisele manje sesihlala ezindlini for 30 days. Yikuphinda futhi sibange le udubo luwesi okuyadela futhi lodlakela ezindlini kudale into eziningi abantwana ama-teenage pregnancies ngoba xa abantwana sokuthiwa lockdown bethola ezindlini kunenge okuthola kusenzakala.
Umnumzana Charles Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi abezomthetho bayekethise ukuvimba abantu emigwaqweni okwenze ukuthi umemetheke kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Indaba leyo ye-COVID-19 isimisi senza kube lama-lockdown measures amatsha lawa. Kodwa ke singathini thina yithi lathi abantu esibangele khona lokhu ke singasalandeli imithetho le social distancing nama-gatherings la amapholisa into lezi ebezikhangele kumele ukuthi i-enforce ama-lockdown regulations khona engavumeli abantu benze ama-gatherings but bayekela.
Unkosikazi Gugulethu Chabalala laye uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yokuthi wenze amaphutha amaningi ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Uhulumende wenze i-decision leyi etshengisela i-panic kakhulu ngezehlakalo kade sesenzakala ukuthi ama-COVID cases ethu kade sesiba amaningi. Kunjenje vele kobulawayo akulalithola uhleliweyo ukuthi nxa abantu bengagula akula ndawo lapha engakhangela sibili abantu ababe begula okuzwayo. Kasithatheleni responsibility at individual level ngoba uhulumende wethu lowo akulalutho angalwenza ukuthi uzulaphephe.
Udokotela Solwayo Ngwenya uthi i-lockdown iqakathekile ukuthi kuvikelwe impilo zikaZulu.
Ubhane leleli chase limemetheka okwamagama njalo selibulala abantu okwamagama. Yikho uhulumende sefakile i-lockdown entsha. Siyakwazi ukuthi abaningi liyazonda labe lifuna ukuyathengisa kodwa impilo zenu ziqakathekile ngoba nxa usushonile akula kuthengisa ozakwenza. Siyaxwayisa amahlaba ezulu ukuthi lilalele khonokho okukhulunywayo ukuthi lingaze lahamba lapho kulesi minye eminye khona.
Amapholisa lamasotsha aseqalile ukubhodabhoda emadolobheni besenzela ukulandela okwethulwe nguhulumende izolo othi uzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Uhulumende wakwele South Africa usebopha abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni. Amaphephandaba atshiyeneyo awele South Africa abika ukuthi uhulumende usebenzisa amapholisa lamasotsha avimbe endaweni eziningi ogoqela eMfuleni uLimpopo. Abaningi ababotshwayo ngabasebenza kulelo lizwe abalamaphepha angaphelelanga. Kasenelisanga ukukhuluma lo uhulumende wakwele Zimbabwe lokwakwele South Africa ngodaba lolu. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakalayo sixoxe lomnumzana Ngqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Lokho kutshengisa ubunzima bokuthi izalwane zaseZimbabwe zithole incwadi zokuhambisa ama-passport. Siyakwazi ukuthi ngo-2020 uhulumeni weZimbabwe kazange avulele abantu ukuthi ba-apply lama-passport. Lalawo ama-passport akhona intengo yakhona iphezulu. Yikho abantu sebeze bengena iganga besize South Africa. Sicabanga ukuthi uhulumeni weZimbabwe kumele arelaxe imithetho yoku-apply ama-passport njalo futhi ayehlise intengo yama-passport. Kumele sakhe umnotho welizwe lakithi ngoba singeke kube kuhle ukuthi iminyaka yonke abantu abatsha bayabaleka elizweni besize South Africa la ngaphe South Africa lemisebenzi yankonzi sibamlutshwane yikho ke kumele kwakhiwe umnotho elizweni lakithi ukwenzela ukuthi izalwane zaseZimbabwe zisebenze eZimbabwe kodwa ke siyakwazi ukuthi umnotho wakithi angeke wakhiwe nxa kulokho kubusa iZANU PF
zakhulumisana na leziphathamandla zikahulumende wakwale South Africa ngodaba lolu.
Si vele sikhulumisana labo ngoba okokuqala ubudlelwano be-ANC leZANU PF kabuyincedisi ANC ngoba ngeke uthi lilobudlelwano nxa kuyuthi ubudlelwano bangkhona bufaka futhi lina ebunzimeni ngoba siyakwazi ANC kusukela ngo-2000 iyakade lokhu ivikela iZANU PF kakhulu edabeni lokhetho. Kumele bayekele iZANU PF izalo zaseZimbabwe zivote ngokukhululeka zivotele abantu abafunayo ngoba nxa belokhu besekela iZANU PF iZANU PF bayatshontsha bangamasela bahamba aqili behleka ukwakha umnotho izalwane zaseZimbabwe zibe sezophephela eSouth Africa kube sokusiba lalolu hlupho futhi esilubonayo khathesi.
Sokula malunga edale leSenate alitshumi lambili abathi bazaphikisa impumela yokhetho lukamongameli kwele Melika ngolwesithathu kubalwa ama-electoral votes ngamalunga eSenate lawe House of Representatives. USenator George Hawley nguye oqale ukukhuluma ngodaba lolu wasekelwa ngabanye abogoqela uSenator Ted Cruz abathi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi amavoti awenziwe i-electoral college kumele abalwe mhla ka-6 zibandlela. Imithethondaba eminingi ithi akula bufakazi bokuveza ukuthi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lakhe. Umongameli Donald Trump wethule imbiko eminingi enkundleni yokuxhumana e-Twitter esithi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan owanqoba khona uBiden. Ababona ngezokhetho bathi ukhuluma konke lokhu ngenxa yokuthi wanqotshwa nguBiden. Baningi abalandela ukhetho lolu abadabuka kwele Zimbabwe. Omunye wabo umnumzana Mncedisi Gude ohlala eNtabazinduna.
Enziwa nguDonald Trump iyasihlukumeza thini kakhulu ama-Africans ngoba sikhangela ukuthi emazweni ethu i-Africa yikho kuvama ukwenzakalisa into ezisabeka izinjengalezi kakhulu eZimbabwe. So okumangalisa ukuthi nxa uTrump esenze nje unika abantu bezanu PF igunya lokuthi embusweni kuyalelwa.
Unuzana Washington Ncube ohlala eNkayi uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Inuki ingosiwanga. Ukuqilibezelana kuyinto ekhona e-America kusho ukuthi kwayena ungene la ngesingundu engundu. Kangenanga kahle kusho ukuthi uHillary Clinton wadliwa laye ngezandla anisho njalo.
Umnumzana Melo Sidladla laye uyakulandela okwenzakala eMelika.
Njengoba nje esintwini bethi ayikho esingaqhatsha ingaqhatshi. So hayi yena uyazama nje imizamo yakhe yonke ngibone ngani izophelela emoyeni. Yena nje kayeke ephathe lo omutsha sibone ukuthi usiphathele.
UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamatshumi amathathu lambili 232. Abacubungula izombuko kusazwe bathi amalunga edale leSenate le House of Representatives kawasoze aguqule impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi nyakenye. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi eziyisithiyangalombili lanhlanu 84 millions asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala kwelo mkhuhlane we-COVID-19. Sithi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million sebabulawa ngumkhuhlane lo. Wake waba ngumkhokheli welizwe lemali uModibo Keita kasekho. Uhulumende wakwale mali kajonge ukuthi uModibo ubebulawa kuyini. abantu abacatshangelwa ukuthi ngamalecatshako lePakistan bathumbe abantu abalitshumi emgodini bababulala namhlanje. Kakwaziwa ukuthi injongo yabo kuyini. Sokwesikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingale tshona njani mthwaka kamuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 3 January 2021. Happy, happy, happy new year Zulukandaba. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silo Blessing Piri, uSomas Bizimusi osakhulayo owenkampani yeDon Minteiro. Bayathengisa impahla yekhiyeneyo egoqela izichathulo kanye lamasutu. UPiri uzasitshela okuningi ukuthi njengosomabhizinisi Musi ubone njani umnyaka ka 2020. Piri, ngiyakwamukela kuhlelo nanti udaba olukhona. Umnyaka ka 2020 uhambe njani?
Ngiyabonga. Ngithemba la uyavumelana lami. Umnyaka ka 2020 ubunzima. Uyabona le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi ama businesses ethu abangazathi ayihlangaphansi.
Umkhuhlane we COVID-19 njalo uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Njengoba abantu bevalele ezindlini, sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales sibe lenyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu siphazamise kakhulu. Sibona ukuthi uhlelo lwe-lockdown beliyalisa imishado, kusho ukuthi thina besingakwanisi ukuthi sithengise amasuti.
Njengebhizimusi, kukhona na elikwenzayo ukuthuthukisa ibhizimusi lenu ngalesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana nalo mkhuhlane?
Sithethe ithuba sisebenzisa i-social media njengoba sisazi umuntu onke besezindlini ezindlini wonke umuntu ebesebenzisa ifoni yakhe, abantu bebethola ku-social media. Sabona kulungile njengebhizinisi elincane ukuthi lathi sihambe ebantwini. Sihambe njani? Sihambe ebantwini through i-social media. Sithethe isikhathi sokucreate ama-marketing strategies safaka ku-social media ukuthi abantu bebone ukuthi lokhu sisakhona, lokhu sisathengisa ama-stage. Njalo sihle sathatha ithuba leli ukuthi njengoba abantu bebeyalisa ukuhambe esemadolobheni but amabhizinisi bebevunyelwa ukuthi behambe bebe i-projection landland. Sithethe ithuba lokuthi abantu besi-invite ezindlini zabo, besi-invite ema-ofisini abo ukuthi sihambe siyabameja twenzuke ku-factory silungise amasuti sesibahambisela ama-products abo.
Siyabona ukuthi umnyaka ka-2020 usephelile nangu-2021 usefikile. Phakathi inside njengosomabhizimusi osakhulayo ufisa ukubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho ngomnyaka ka-2021?
Into esidinga lusizo from uhulumeni ukuthi esize lama-packages, lama-stimulus packages ukuthi siphenduke lathi back to our feet ukuthi sesiqalise i-production. So usizo from uhulumeni ukuthi esinike ngumbeni ama-small loans, ngumbeni ama-stimulus packages ukuthi siphenduke lathi ebhizinisini.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uBlessing Piri ngokungena kuhlelo. Nawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongisakhulayo, phosela amazwi akho. Ngiyakunxusa kuhlelo. Awusitshela ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani, njalo ufisa ukubona inguquko enjani elizweni kulomnyaka, umnyaka ka-2021. Thumeza umbono wakho kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso sesidliwe nguMangoyi Zulukandaba. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo The Connection ngolwesibili 8-9 PM Zulukandaba. Olivalelisayo ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, zimpapo muhle, happy, happy, happy new year. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Sokwesikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizabala kuzaga ichapter ka 19 iverse ka 21 ithi yona umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi ezakuma. Bemfuna ukuthi nxa mlaleli wami ungena ku 2021 umkhangele ngelihlo lika Jehova njalo ungene kuye ulohambo luka Jehova. Okokuqala, sonke sibanengi singabantu umhlaba wonke jikelele lawe onlaleleyo ulama macebo akho olawo ngo 2021 kodwa singangena njani lo Jehova ngiwo into yokuqala phana sinanzelela ukuthi amacebo ethu nxa kusiza kunhloso ka Jehova kaso zame kodwa kuphela inhloso yakhe yiyo ezama. Ngifuna ukuthi ube lezinto ezintathu ezizaba zinduku zakho ezizaba yiyo ke induku ozaba uyithwele ungena ku 2021 ezizaba yizo ozaba zinyawo zakho zokungena ku 2021. Into yokuqala, kumele lumnyaka uwenze ube ngumnyaka welizwi lenkosi empilweni yakho. Ilizwi lika Jehova alibe mqoka empilweni yakho. Ilizwi lika Nkulunkulu alibe yilo eliba yisibane empilweni yakho. Nxa ungena ku 2021 ungena phakathi kobunyama kodwa ilizwi lika Jehova alibe yisibane esiza kukhanyisela lumnyaka omutsha. Ilizwi lika Jehova alibe yilo elizavula indlela yakho ngomnyaka lo esisungenile oka 2021. Abantu abaningi balalela ilizwi likaNkulunkulu nxa kuthumayela kuphela umfundisi kodwa nanti ithuba osulalo umnyaka uyaqalisa sisaqalisa uJanuwari. Ungaqalisa la ukubala uhle uqalise kuGenesis ichapter ka 1 ungalibala iBhayibheli uze uye liqeda sifika kuDisemba yabo suliqedile nxa ngelanga langelanga ungakhetha amachapter akho amabili amachapter akho amathathu uwabale waqede uzidle ngalo ilizwi lelo oyabulibalile ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyisinkwa. Umuntu kaphili ngesinkwa kuphela kodwa uphila ngelizwi elivelela kuJehova. Ilizwi likaNkulunkulu liba yumphako esingawuthwala singena ku 2021. Ilizwi likaJehova liba yiso isinkwa sokuphila esingaba la so siphakathi kokugula kweCOVID-19 siphakathi kokuthwana wonke umuntu kahlale ngkhaya abantu besizukwesaba abantu besizukuqhaqhazela. Ilizwi likaJehova yilo elingasiduduza yilo elingaba isibane yilo njalo elingasinika umqondo kaNkulunkulu. Okwesibili, ngifuna ukuthi uvumele ukuba khona kukaNkulunkulu empilweni yakho. Vumele ukuthi uNkulunkulu Jehova abe isiphephelo sakho uthandaze njengoDavida uSalm 91 kunengi okuzashisa ngo-2021 khuluma kanje sothwa sonke sihlaleni ngkhaya kulokwesaba ngo-COVID-19 imali azikho izikolo zivaliwe wonke umuntu nje ucabanga ukuthi ngenzani enxa ukudla kukho ngkhaya. UJehova uyisiphephelo sakho uvumele ukuba umoya oyingcwele abe ngumduduzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini baba ngegama lika Jesu siyabonga ukungena eminyakeni omutsha. Nampa abantu abakhangele kuwe Nkulunkulu phakathi kwesikhathi leso esinzima baduduze ube isiphephelo sabo. Abagulayo ngiyathandaza ukuphiliswa kwemizimba kulabo abakhathazekileyo ukuthi bathole ukuthula okuvela kuwe Nkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu siyathandaza. Amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo.
Sengana masiva wezi umandla la baba mkhulu masiva belobola
wezamasiko sixoxa ngamalobolo.
bekungabizwa ozwayo zivulelwe inkomo emzini kampofu zakhutshwa zisiwa komguni ungalobola umagodi wabo unomvelo mguni ekufikeni kwabo emzini wakhona sithole umamguni ezimele esibayeni senkomo wazivimba ukuthi zingangeni ugogona ka-Owen uchaza ukuthi kwenzelwani lokho
abe umakoti ehamba phambi kwenkomo ezivimba ukuthi zingangeni esibayeni babe lisiko abalenzayo esintwini ngapha uyabe besenzela ukuthi bevimba inkomo laphana ukuthi zingangeni esibayeni kuqalwe abakomkhwenyana bekhuphe imali ukuthi inkomo lezana zihlangane leza komguni zingene esibayeni.
Kuhlatshwe inkomo eyodwa ukuthi abantu badle umhlubulo wonke emkhosini lo. Omunye umhlubulo wabiselwa komkhwenyana umnumzana Mehluli Mpofu njengesiko ukuthi labo baye kudla. Kwathathwa amathumbu agcwele ubulongwe kodwa abathandanayo basike bese begida phezu kobulongwe obuphuma phakathi kolusu. Ugogona ka-Owen ukhuluma ngokuthi kwenzelwani lokho.
Abe sebedabula ulusu befaka phansi umswane ukuthi umkhwenyana lo makoti begide phezulu. Lisiko lakho ukuthi babe sebenzela ukuthi bahlanganise amadlozi akompofu la akomguni bethela inyongo base besamukela umkhwenyana wabo ngokupheleleyo.
Umpofu isizalwane sekhezi uhlala kwele Canada ubesekhaya kibo ukuzoqedisa kulobola ujabule kakhulu ngomcimbi wakhe.
Namhlanje ke kulusuku lwethu olukhulu besiyeqedisa amalobolo kwabazala komguni. Kube lusuku oluhle kakhulu sithokazelela sijabulela labantu ababuye bezosixhasa. Okwamalobolo ngigedile akusele okunye okuseleyo ngikhuphile inkomo njengoba uyabona bangigqizisile inyongo le kuthiwa ikucolwa bangicolile sokuthi uthi sengigqidile angisaba owi kobabazala bajabule kakhulu kakhulu abadala.
Isizwe kumele siziqhenye ngolimi lamasiko aso. Abakompofu labomguni lezakhamizi zefumukhwe ematopo esawule semathelen south ziyawalandela amasiko azo esindebele. Imele studio 7 usematopo igama lomngu Ezra Jesus Bantu.
Uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo kulabanye abantu abasekela ukuvalwa ngci kwelizwe leZimbabwe nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngokhipsi Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.